Endabeni zethu namhlanje, inkulungwane lenkulungwane zabantu zithe gwaqwa emzini kamufi owayengumkhokheli we-MTCT, uMnumzana Morgan Tsvangirai eBuera, lapho abekwe khona lamuhla. Izalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa kanye labasekeli be-MTCT abangafinyelelanga ukuya eZimbabwe bavalelisa umuyi bakulelo lizwe. Imihlangano ekhokhelwa yi-National Peace and Reconciliation Commission imisa imisebenzi kobulawayo ngoba izakhamizi zaleli dolobho zisithi kulelunga elilodwa kuphela kulihlanganiso elesiNdebeleni. Isebenzi seHwange Colliery Company Limited ejengiselayo eHwange kusekela ngenyanga edluleyo ziqhubekela phambili ngenyathelo lazo zisithi inkampani le ayikafezi izithembiso zazo. Ku-Livetalk lamhla sixoxa ngokungcwatshwa kwayengumkhokheli we-MTCT uMnumzana Morgan Tsvangirai obekwe lamuhla eBuera. Thumelani imilayezo lenu kuwhatsapp kwinombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngu-7:30 ntambama ngumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.